So we see card descend about VOA in the belly.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 4 Mabasa 2022 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
okukhona ukuthi mina sengiyangahlangana bakho esimamthile kwesinye isibaba esathola khona umama ozelwe ngo 1983 uyisele nina babulawa ngobhokazi bathi bebulewe ngobhokazi uyisele nina benelisanga ukuthi athole ibest certificate
Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zokuzalwa phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde okokuthi abanye besabela ukuthi abasoze bathole uncedo.
Kanti ngakutekuthiukhumbuze kanti ungakhohlwa ukuthi vele isithi leyana yayingeyezanu PF so akulanto eguqukileyo.
Kambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba secholocho sibuyele kubandla lezanu PF kukhetho olwedluleyo?
Irashelayo iphiwe isitele ukuthi vele sikumele achaye so noma ekhulume sasikhulumisane akunamuntu ofuna ukulalela.
Amasotsha akwele Russia asesuke kwele Ukraine. Kambe ibutho leRussia ebelisesatshwa umhlaba wonke jikelele linqotshiwe na ngele Ukraine.
IRussia layo ibuye izitele ukuthi Zelensky kumele achaye so noma ekhulume sasikhulumisane akunamuntu ofuna ukulalela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zokuzalwa phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde okokuthi abanye besabela ukuthi bazaswela uncedo. Ugatsha lukamsitheli luthi lolu hlelo luzaphela ngompandula. Ngolwesihlanu indwendwe ebezikhona kundawana zelizwe ezijiyeneyo bezizinde kakhulu. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Decent Bajila ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Okwenzakalayo yikuthi ngesikhathi sokumometheka kwe-coronavirus ihhofisi lika-registrar general alenelisanga ukuthi liqhubeke linikeze abantu izithupha nama-birth certificate. Lokhu kudale ukuthi kube le namba yabantu abaningi kakhulu, abanye badinga izithupha okokuqala, abanye balahlekelwa izithupha ngezizathu ezithile. Abantu sebebaningi kakhulu kusukusela kwaqala ukumemetheka i-COVID-19 ngo-March ka-2020 kuzofika namhlanje. Indlela iofisi leli belisebenza ngayo belingasebenzi kuhle, ngokunjalo inamba yabantu abadinga ukuthi babe lezithupha khathesi iningi kakhulu.
Inani labantu lona leli liyatshengisa ukubana ngabantu abayehlulekile ukubhalisela ukuvota ngokungabi lezithupha na?
Ye, iningi labantu abenelisanga ukuthi bebhalisele ukuvota ngenxa yokuthi abanazo izithupha. Lakhathesi sikhuluma kunjenje abanye baza kwehluleka futhi ukubhalisela ukuvota lanxa kuza mhla ka 11 April sebevota njalo baza kwehluleka futhi abanye kubhalisele ukuvota ngoba laba abathathisa izithupha bazobe bengabafiki akafiki kwezinye izigaba nxa abe-voter registration sebefika. Inamba yabantu leyi edinga izithupha kathesi iveza sobala khonokho esasikutsho ukuthi iningi labantu abengenelisiyo ukubhalisa ukuvota lidalwa yikuthi abalazithupha ngenxa yezizathu ezijiyeneyo.
Bakhona abanye njalo okuthiwa khona abalazo incwadi ezingenza ukuthi bathole izithupha ngenxa yombhuqazwe wegugurawundi. Banengi okunganani abanjalo?
Abantu bakhona awungeke ubathi ukuthi inani lakhona liyaphunguka. Inani lakhona lala lisanda imihla yonke lanxa umbhuqazwe wawukhona waphela khonapho ngama-mid-1980. Okukhona yikuthi mina sengiyangahlangana bakho esimamthini kwesinye isigaba esathola khona umama ozelwe ngo-1983 uyisele nina babulawa ngombhuqazwe bathi sebebulewe ngombhuqazi uyisele nina benelisanga ukuthi athole i-birth certificate benelisanga ukuthi athole lesithupha wafunda wagcina ku grade 7 kwehlula ukuthi adlulele phambili ngenxa yalokho yena ngaleso sikhathi ngifika mina ekhaya lakhe ubesela abantwana abathathu okuthi uthi labo la abantwana bakhe bobathathu angeke babe lesithupha angeke babe le birth certificate ngoba unina engelakho lokho lokho kuveza sobala ukuthi inani labantu abangenelisiwe ukuthi bathole izithupha ngenxa yokuthi isipho lombhuqazi wegugrawunda lukalungiseki liyala lisanda imihla ngamalanga ngoba labo bantu bayakhula labo bayazala baba nabanye abantwana
manje nxa ukhangele inani labantu elikhanya lilikhulu abantu ababhalisela ukuthi bathole izithupha kuyatshengisa na ukuthi sizabona inani lababhalisela ukuvota likhuphuka
kungenzeka ukuthi abazabhalisela ukuvota inani labo likhuphuke ikakhulu nxa kungaba khona ukuthi abezeki baphinde futhi baphenduke ngoba kathesi sikhuluma ngokuthi abezithupha bayabhoda lapha emalokitshini laseziqintini emakhaya bazabe bebhoda kusukisela mhla ka 1 April kusiya mhla ka 31 August kodwa abezeki bona bazabhoda kusukisela mhla ka 11 April kusiya mhla ka 30 April lokhu kutho ukuthi kulezinye izindawo phakathi kuka May le June le July le August abezithupha abazafika khona abezeki sebedlule lokhu kuza kwenqabela abanye abafisa ukuthi bebhalise ukuvota ngemva kokuthola izithupha bengasalitholi ithuba lelo alubana izeki ibingahamba ndawonye nabezithupha kwenziwe lokho okuthiwa ngaba one step center okokuthi uyafika ukuthatha isithupha sakho lapha uqede lapho uye kwenye itafula elilandelayo ubhalisele ukuvota ke singabona inani elikhulu kakhulu labantu ade bezabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo
umnumzana Decent Bajila ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Agambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba seTsholotsho sibuyele kubandla leZanu PF kukhetho olwedluleyo. Unkosazana Musa Ncube webandla leZanu PF wathola amavoti azinkulungwane ezine 4758 kuthi umnumzana Thompson Nganunu webandla leCitizens Coalition for Change wathola amavoti afika phose inkulungwane ezintathu 2878. Siqoqele ocubungula ezombusazwe umnumzana Moses Nhlanhla Ncube saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo.
Ye ukhetho lolu olwenzakeleyo ngilubona lusiba lukhiphe impumela ethusayo ikakhulu nxa sikhangela emathebeleleni iZanu isenza ama inroads amakhulu okudinga ukuthi amabandla aphikisayo kumele ake ahlale phansi akucubungule of course kuma by elections vele yona ijayele ukuthi yenze kahle iZanu nxa ngingadobha nje ibhinga indlela itrend yakhona ukuba yi neck to neck competition khonokuyana ayi kuyinto ethusayo kakhulu leya kuyinto ethusayo kodwa bese sibonga abantu bebhinga ukuthi loba kade bethengwa ngani bethengwa amabhasikili langani kodwa bavote batshengisa ukuthi khona iZanu ayibaphathi kahle. Siyabonga.
Kodwa siyabona ukubana isigaba esifana lebhinga lapho kade ibandla leZanu PF linqotshwa kakhulu liphose isigaba lesi siphose sathathwa sibili iZanu PF lanxa inqotshiwe ngamavoti amalutshwana kungakutshengisani lokho.
Ye lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu sebelalokhu sebelentolo ngokuvota bevotela iopposition ngendlela bebesenza ngayo sebeze ngoba into le isithethe isikhathi eside sebecina bengathi kabasaboni ububi bezanu kusho ukuthi ngathi abasabuboni ke ngendlela lokhu kuyatshengisa ukuthi u-2023 uza kuba yingozi kakhulu ngoba siyazi ukuthi iZanu empumalanga kwelizwe vele lithi nanxa iopposition ithole nxa 1000 yonibele 35,000 so ke nxa ngapha isiza kusiba ngutshiki lobhanqa kutshengisa ukuthi akusamanga kahle kwabaphikisayo kuzamele ukuthi ngabe kuyavuma ngendlela thini yabe Freedom Alliance esihleli sisijongayo ukuthi kumele sihlaleni phansi sikulungise sibone ukuthi sivota njani
khona etsholotsho esibona ibandla lezanupf linqobile kungakutshengisani ukuthi abantu betsholotsho bona beyingabanye abahlaselwa umbhuqazwe wegugu rawundi kodwa siyababona nanku bayavota bevotela ibandla lonalelo elegugu rawundi utheni wenalo
etsholotsho ke ngibona impawu engathi zimbaxa mbili kufakwe umuntu wesimama engathi khona ngumuntu ongumama kumbe umuntu wesifazane abantu besifazane indlela bebebalutshwana ngayo ibivele ingamanga kahle so kufakwe yena bebefakwe bebalutshwana abawinileyo ababebalutshwana so nxa kuwine yena kwabanye ikakhulu abamela ezabo mama ukuthi balinganiswe labesilisa kuba ngathi kulendlela esingathi kube positive ngayo okwesibili bavotele umntwana owetsholotsho loba kuyikuthi ube kuzani soke khona kana ke kuyasitshengisa ke futhi ukuthi itsholotsho ibile yinye ilokhuzeni candidate lomkantsho kakhulu ubaba uNganuni Sibanda kuyatshengisa futhi ukuthi abantu abasakukhangeli ukuthi umuntu abamvotela umbani baphonga uvota nje kusho ukuthi kuphonga uvotwa njalo anti yabona ukuthi izanu kuyabe kwenziwe i-vote buying kuhanjwa kuphiwa abantu khonaphana izinto kube lokuthi umuntu lo-ke ngumuntu owesimame so ke kuyasitshengisa ukuthi umsebenzi okusamele wenziwe umnengi
alo-ke ngumnumzana Moses Nhlanhla Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF ehlala etsholotsho
kandi ngakutshela ukuthi ngikukhumbuze kandi ungakhohlwa ukuthi vele isithi leyana yayingeyezanu PF so akulanto eguqukileyo itsholotsho isekela izanu PF ngokugcwalisekileyo ukuthi itsholotsho ilokhu isezandleni zezanu PF ngemva kokuthi uMP wayekhona wedlula ama-by-elections akhona sokungenile njalo MP abantu betsholotsho sebevotele uMP wezanu PF izanu PF itsholotsho isekela izanu PF
ye kodwa sizwa abanye bekhala ngokuthi ibandla lezanu PF lasebenzisa imali lokudla lokunye okunjalo ukuthi lithole leso sikhundla akuliqiniso yini lokho
akuswelakali lokho gande emumeni wonke abantu thina e-Africa kulamuntu odliwayo umuntu wonke odliwayo uridile imali e-America lakho uTrump wathi kadliwanga so kungaba into entakambela leyo gande okukhonayo ukuthi azikuqasha ngomunwe awumunwe mncinyane kakhulu ukuthi umuntu eqashe ngemva komunwe akula muntu ayivalelwe bonke abantu babezigangasela uTrump wahamba khona ngale wayagagaza kula muntu wampambanisayo umhlangano yabo lezenzela imihlangano ezantu sezizenzela imihlangano akula muntu owathayo ayo kula muntu owathini akula msindo waridodo laphana kwavotwa kuhle ilindlela impumelo esiphumile akuzange kube lo msindo so lobo obunye sokuvela ukuthi labana bayenza so banika abantu ukuthi banika lokwana nje hayi kukhala kwabantwana kanje
kodwa ngokubona kwakho wena isigaba sonke esemathebhelelendi singavotela na ibandla lezanu PF ikakhulu nxa sikhangela imbali yebandla lezanu PF esigabeni semandebeleni ngesikhathi sombhuqazo wegugu rawundi
uyabona kanti abantu bezimbabwe bengake bekhohliswe yilaba abantu abalandela la amakhiwa la asikhohlisayo ayiwazondileyo ngokunye kambe wona amakhiwa ngaleso sikhathi ayesenzani nxa ekhuluma ngokuthi bekhuluma ngaleso ngokubhuqazwe lani lani ngaleso sikhathi babesikhathi somgaba enqola yamabhiza namhla sebekhuluma ngokuthi laba abantu bafuna ukusiphambanisela imithelo ngoba ungakhangela kathesho kungafuna umuntu oyedwa human right ngesikhathi ombhuqazwe babengaphi so kuphuzile bakulokuza ngenxa yokuthi izinto zazi-right umhlaba wawukiwo ngenxa yokuthi ishupho kuphela gande olukhona lapha ikuthathela laba abantu umhlabathi okwayenziwa nguhulumende wezimbabwe okwayenziwa ibandla lezanu p f ukuthatha umhlabathi liwuse ebantwini unkomo wathi sinola umhlabathi abantwana bemhlabathi babevulebelela umhlabathi umhlabathi lephe esiwuthethe babuhlungu ngakhonokho befuna ukuthi basicolonize futhi nge-back door hayi bo asoze sikuvume khonokho
umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezanu p f ehlala etsholotsho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amane lane 44 ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo. Njalo akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha lubika njalo ukuba kulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 62,099 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kambe lingaba seliphela na igciwane le-coronavirus elizweni? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lodokotela Solwayo Ngwenya. Unguye osaphethe isikhundla somholi wesibhedlela sempilo koBulawayo.
Hayi, kathesi ungabona ingani liphansi. Umkhakha lo yikho owenzayo ukuthi ungani uyazivala ukuthi abantu bengawuboni. Kanti sebesithi khona umkhakha uphansi. Yikho asikwayisa ukuthi abantu beqhubekele phambili begqoka ama-face mask. Nakhonokho ukuthi bengayi ezinye eminyeni. Kuze kucace kuhle ukuthi hayi, i-coronavirus sihambile. Okwakathethi hayi mbona i-coronavirus ayikahambi.
Kodwa nxa sikhangele okube kusenzakala, kulakho yini ukuthi sibone kuqhamuka omnye njalo umkhakha we-coronavirus olobukhali?
Ye, lokho kukhanya into ibuya njalo ingani iyathula. Abantu bese behlangana njalo bekethisa izinto lezo eziyabe zikhulunywa ukuthi zivikele i-coronavirus. Ibe isimemetheka-ke kakhulu, ingamemetheka kakhulu lapha-ke esiqalisa kubulala khona abantu.
Siyabona ukubana sebebanenganyana abantu asebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Ngokubona kwakho inani eselihlatshiwe lingayenza yini ukuthi kungamemetheki kakhulu leli gciwane?
Lokho kunzima ngoba leli gciwane likhanya liyamemetheka kuphela ngokuthi liyatshintsha isimo salo, liyatshintsha, alifanani isikhathi sonke libuya selilitsha. Yikho lanxa abantu bebehlatshiwe akulashiwo ukuthi igciwane lisuke libahlasele ngoba liyabe selitshintshile, thine silaziyo kahle libuya ngezinye indlela.
Manje nxa sikhangele ukuthi lona vele igciwane leli laqala njani, kukhanya kulokhu kungaguqukanga lokhu esakuzwayo ukuthi kuthiwa kwakudliwa izinanakazana khonale eChina belokhu bezidla. Akusoze na kubangela ukuthi kuqhamuke njalo omunye umkhakha we-coronavirus?
Mina ngakutsho ukuthi singakhulumi ukuthi kumbe kwavele eChina kumbe kwavela nga. Sokusiya umnyaka esithathu owesithathu, kodwa lokho kungazakali ukuthi igciwane leli lavele langathi. Le-WHO ayikwazi ukuthi igciwane lavele langathi. Yikho asikwazi njengabantu liyavuka ukuthi livuka livela ngathi, libona kuphela sekungumlilo wabantu sebesifa.
Lo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, onguye osaphethe isikhundla somholi wesibhedlela sempilo koBulawayo. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo esiyavakatshela ele-Mozambique okwamalanga amathathu. UMnangagwa ukhangelelwe ukusayina izivumelwano zokusebenzelana le-Mozambique ezimbalwa losowabo uMnumzana Philippe Nyusi. Iphephandaba le-Newsday libika ukuba ukungavumelani kwabamaka amaphepha omhloliso lenhlanganiso ye-ZIMSEC sokubangele ukuthi impumela yemhloliso ye-ordinary le-A-level ingethulwa ngesikhathi. Impumela le yayimele yethulwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengibhedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 livuka njani basakaza abahle nabalalela abahle? Ye, lami lokhu engizama ukungena kungeneka nzima, kodwa hhayi ngiyazi ukuthi ngiyogcina ngingenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo-Jonathan, abadla izimali labanjengabo-Gawuli kuthiwa bayakhuluma nje kuphela. Yena uhamba labo akumelanga sibagxeke, uyamanga lokuthi waye sibagxeke. Wena mfowethu uyazi usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba ungathi uyapheka kahle kahle thina singabantu basendebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona ku Studio 7 ikho lapho ubona khona ukuthi ikho ubonisa ukuvileka sibambana asibambananga sikhulume nazivinye ikho kuza yenza ukuthi isitha lesesikhulu ukuthi ayezalo PF sihlale sisemakhandeni ngoba isitede ukuthi sile lesitha sinosiqala sina sibhili silwasonto uyabo ugawule kumele simgxike ngoba ngubuntu okukhulumela izabi izabi obulala ilizwe engithemba ukuthi wena mfowethu okhuluma kanje ukuthi ugawule kaxeko ungaphandle kwelizwe usuke ungakuboni wena ukuthi uyesebenza South Africa kuyinto embi akusolungelela ukuthi uyesebenza South Africa akusonto enhle ukuthi uyobesebenza phandle kwelizwe uthile izwe lakho kwinxa abantu abafana labo gawula abaguguzetha izalo ivusa isiyaphambili kodwa ngabe bonke labantu abajaya bogawula sonke isizwe sabandebele sibambana sikhetha into eyi-one izalo seyisusa phansi kwethu izalo uvele iyacitsha ipeliti liya itimphawule khona futhi abantu basesindebele asitshe sizalo ukubambana siyekele ukugxeka izinto kuthiwa ye abasempumalanga ye kwatsha kwacuba abantu asibafuni asibambaneli sibhekele into engabi namandla okuthi isuse izalo ngoba iproblem enkulu lapha yizalo bafowethu asisuseli izalo silungiseli ilizwe lakithi liye phambili sizasusa izalo sizaqala ke ukubheka mhlawumbe mbelizwe sethethe i-triple C siyobheka ukuthi i-triple C abantu abafakayo ezigabeni zethu ema-police station ezibhedlela zethu ngabantu abanjani ngoba into sikufunayo ukuthi umuntu osezindebeleni asebenze ezindebeleni asifuni ukuthi kuzosusa abantu eHarare le bazosebenza ngapha ezindebeleni njalo kungayisi ukuthi ngoba siyabazonda kodwa obuye nobuye kahle endaweni layela okiyo intiyamboyo khonapha bafowethu
mbingelele ku-Studio 7 kubasakazi naba laleli bonke jikelele sanibonani sanibonani bantu bakithi ninjani kona ngapho eplumtree kwamadlambuzi kubingelela kufiselana esekhona sizwe samthakazi sizwe samthakazi ngizathanda ukuphawula kakhulu ngerali yokukhankasela ukhetho ebiyenziwe yizanu p f ngomgqibelo umgqibelo nge-12 ya-Februar engikubone laphaya kuyangithusa into engiyifisa ngayo ukuthi uma ngibheke the way i-turn out abantu ade beyephume ngakhona beyoxhasa ukhetho umhlangano wokukhankasela ukhetho kumbe indlela yokugqugquzela ukukhankasela ukhetho lwama-elections ngananzelela ukuthi yonke into ingesishona yezangesishona ngoba ibikhona leharali ngabheka ukuthi i-ZANU-PF umashona sayithanda njalo sayisekela okuchaza ukuthi bayabhenefitha labona abantu ngokuba khona kwe-ZANU-PF eZimbabwe bayasincedisa ukukhala kodwa bona bayabhenefitha manje bese ngilalela ngisizwa abantu bakithi abaxhasa o-CCC nabo izaphu bona laba ukuthi bathi khona bona bafuna ukuthi bathathe izimbabwe izimbabwe ngeke bayithathe bayibuse under izanu ngoku izanu iyasapota ngumashona o-MDC basapota kithi ngapha komthokazi bebe besisebenzisa ngokuthi bona bafuna ukuthi bona bona babuse bazotshintsha izinto ekubeni besazi ukuthi bona ngeke babuse ngoba amashona ayisapota izanu enemaningi ekubonisa ukuthi uhlupho lelizaqhubeka loko linjalo lungasuki ngokuba izanu ngeke iphume laphana ngoba amashona ayabhenefita yikho beyisapota kungabhekaziwe baphuma ngakhona ungathi akunankinga yamatitsha angahodiswayo ungathi akunankinga yemigwaqo engekho efileyo ungathi akunankinga yamanzi afana nabobulawayo ungathi akunankinga yemali nje yemabhenki ingathi into ziraiti ngibona ngathi sikubona ngapha kidi komthokazi ngale kubo kuraiti so ngiyasapota kakhulu unkulumo kamqondisi ukuthi khona asilweleni ukuthi ivotele i-MRP izafaka amakhansela akomthokazi kobulawayo ePlumtree iCholocho iKabazwe iSandbridge abantu abazokumela uthokazi yize lolo bazobe benze bancitsha ngokubana kuyabe kusesezimbabwe but bazolwela ukuthi no iqembu lelwa komthokazi ibe phezulu liyaziwe ngumhlaba ngiyabonga
salibonani salibonani makiwa salibonani kakhulu livuka njani basakazi be-Studio 7 ukuthula makubekile subezinhlangano unkulunkulu engakanani kulo ekuseni kalamhlanje sithi umusa nothando namandla kankulunkulu akubekile hayi siyabonga nami ngiyabonga ngizithilela angikhulumi lutho lubi mina ngihlangana nje ukuthi nani ukuthi le esinedise lapho lokuthola izisobo zethu sesizithola lula lapha kini basakazi be-Studio 7 sesizithola lula nabanye kade bengasazi ukuthi siyaphila lathi kade singabazi ukuthi bayaphila kodwa sizwa sesixhumana ngani lapha emsakazweni wenu lapha siyabonga ukhulumayo ngufamona lapha badala hayi njabule lapha kuyafiwa la emhlabeni kumnandi la ngiyabingelela bonke bakithi engibaziyo qala khona le kokhe mina kangikhulumile ukutholula indingelela nje ihlobo ezinhle ezimbabwe abangazi ngi-HIP ujabulani ngwenya lapha good morning mntakababa siyabonga amen.
Leyo-ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amasosha akwele Russia asesuke kundawo eziningi zakwele Ukraine lapho abasebethumbe khona. Lokhu kulandela inyanga yonke hele Russia liphosela amabhomba alobukhali emadolobheni awe-Ukraine athiye indawo eziningi sezibhidlikile labantu abaningi befile. Umbuzo osukhona ngothi ilizwe le-Russia elilebutho elikhulu elihlome ngezikhali ezisabekayo lingaba selinqotshiwe na ngele-Ukraine, ilizwe elincinyane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yikho khonapho kusuka kuhluphe khona la athi wathi ngama-super powers. Kuyafanana-ke isiqhathaniso leso ngaqhathanisa lemazweni ama-opportunities okukhulumisana nogadashi wayekhona kodwa kuzange kube kubekhona owadingayo ukuthi ukhulunyiswane ngoba i-America yayingelitshela ukuthi kumele ugadashi aphume embusweni. I-Russia layo ibuye izitshele ukuthi uzelensi kumele achaye so noma ekhulume kasikhulumisane akula muntu ofuna ukulalela. So khona lokho ingqondo ethiwa yi-bullying yamanye amazwe kuzibona wona uyingqwele kumele ukuthi ugitshe ukuthi uchaye kuphela ngenxa besisasikhulumeni kungafuni ukuyokhuluma. Yikho kuqeko ehlupho khona ekuthi mina idiplomacy isuka ijikele eceleni abanye bezitshela ukuthi bona balamandla bazayenza lokhu bese besiba surprised-ke sebefika kuground sebethola ukuthi akukho lula njengokucabanga kwabo.
Kodwa wena nxa ukhangele elemelika ikakhulu umongameli Joe Biden ndima bani ayengayidlala ukuthi amise le impi.
Okokuqala umongameli Joe Biden ngomunye ocatshangelwa ukuthi nguye obangela impi ecatshile ngoba okwenziwe yi-NATO ukuthi ba-expande baqhelise imingcele yabo beyond abakuvumelene ngesikhathi sasebewoso i-NATO le-Warsaw Pact yikho xa kudale umsindo okufana lokuthi yona i-America imelika kathesi izwa ubuhlungu nge-Venezuela izwa ubuhlungu nge-Argentina izwa ubuhlungu nge-Cuba amazwe angcwelelane layo kodwa ele-influencer i-Russia. So yona i-America layo ibisibhizi ngale isondele eduze kakhulu kwe-Russia isizingena be-Ukraine yikho kuqalisela khona umsindo okudelelana. Singakhohlwa ukuthi i-America yazonda kwalula kakhulu kwaba nomsindo omkhulu ngo-1961 e-Cuba missile crisis i-Russia ihambe yafaka izikhali zayo-Cuba kodwa yona i-America isihamba isiyasebenzela abezelenski i-Russia ithi yona ubebesenza izikhali asikakwasikezwa ukuthi kuliqiniso okunganani khonokho ukuthi bebesenza izikhali ezisebenza impi ezezempilo ezebiology ezisetshenziswa khona ngani. So nxa kukuthi kuliqiniso i-America layo ibiganga e-Russia sekumele kahlekahle amazwe lawo afunde ukuhlonipha izivumelwano nemingcele nokuhlonipha into ephe yi-sovereignty yelinye ilizwe ungaze wathi wena ngobulamandla suzamele ukuthi wena uhambe uyenze uyenze umathanda. So umongameli Joe Biden into angayenza yikuthi abheke down abheke madoda asikhulumisane Zelensky yehlise umoya hambe nini sehlangane Israeli ngoba lokhu phangane Israeli neutral zenu kumbe eturkey ngoba iturkey lokhu kuyakhulumisana noputin bese kucazululwa ukuthi i-Russia layo izwayo bezwe ukuthi i-Russia yona ifutshwa kuyini njalo i-America layo ihloniphe lokho i-Russia ekhala ngakho.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Indwendwe zabafuna ukubhalisa izithupha lencwadi zama-birth certificate
phansi kohlelo lukahulumende lokuya ezigabeni zinde kakhulu. Ngambe kuyini okwabangela ukuthi isigaba sitsholotsho sibuyele kubandla lezanu PF kukhetho olwedluleyo? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. Igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngowafast 7 ntambama. Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu lingaya ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.